ukuthi akhulumisane lozilo weZimbabwe ngohlelo lwakhe Always Citizens Convergence for Change. Aseluqhube kuzidaba eziningi kakhulu, sibonele luqhuba eMashingo, waluqhuba eManikaland eMtare, waluqhuba njalo eMashonaland West eseHurungwe kulibasic ephelileyo. Siyazi ukuthi kulali kuyelaliviki esikhuluma nje ukuphuma khona eRotito.
Kungaba lomthelela onjani lokho ukhetho oluzayo? Kulabasekeli abatsha njalo bakhuthazwa yini ukuthi bebhalisele ukuvota?
Sikukhangelisisa, sikhangela inani labantu ababuyayo abahlangana noPresident Tshamiza, njalo abantu abamlandelayo besithi bacela ukuthi bakhulumisane laye. Nxa behlile ukumbona, kukhanya kumgcekeka ukuthi uhlelo lukaPresident Tshamiza luletha abantu abatsha akade bengekho kubandla, luletha abantu abangekho kwezombusazwe, lulethe abantu abasebenzela njengenhlangothi ezizimeleyo ukuthi bathayi lathi funa ukuthi ke siqhubutane lani, size ukuthi siqhubela siya phambili njani sisonke sindawonye. Kukhanya ngani umnumzana uPresident Tshamiza ngalolu hlelo usewakhe indlu enkulu kakhulu enelisa ukuthatha wonke umuntu imfake kuhlelo lokuthi asebenzele ukunceda ilizwe leZimbabwe. Thina esikhangela into ezifana lamanamba le, sibone ngani ngalolu hlelo uPresident Tshamiza usekuthuthukise inani labantu elingemva kwakhe ngendlela esingazila kumbe esingaziphinda kumbe kathathu kumbe kane, nxa kuyikuthi uxabanisa lokhu lezinamba ezaphuma kukhetho luka-2018. Kukhanye ngani i-support kaPresident Tshamiza isikhule yaziphinda kathathu kumbe kane.
Aluzange lube khona yini udlakela kumbe ukwethuselwa? Njalo loliyana-ke udlakela nolokuthi imoto ingabe yadutshulwa, ungasinika nje esingathi yi-update.
Ukuqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi uPresident Tshamiza bamzama, bamehluleka, bengani bayamdubula, kodwa indaba engathathwa lula leyo indaba eqakathekiswayo kakhulu ukuthi kathi yini umuntu uzabe edutshulwa. UPresident Tshamiza ngithanda ukuthi ngixwayise ukuthi kethukanga njalo uthanda ukuthi akhuthaze uzilo weZimbabwe ukuthi uzaqhubekela phambili senza lo msebenzi acelwe ngumphakathi ukuthi awenze. Abantu balile ukwethuka, siyazi ukuthi wenzakale futhi eHurungwe kule iviki ephelileyo, kodwa akuzange kuntshintshe lutho, lokho akuzange kwenze umahluko. Iy'nhlelo zikaPresident Tshamiza ziqhubela ziya phambili. Kuke kwaba khona ukugijimisana, kodwa kusafika ngeduze kakhulu lo mongameli. Sikhangelele khonokho ukuthi uqhubeke kusehla, njalo abantu baqhubeke besebenza. Kukhanya ukuthi bakhona abantu abahambe ekuqaleni abahlanganele kakhulu ukuthi kube labantu abathile abavunyelwe ukubuya kulolu hlangothi uwalo kuyathiselwana, kodwa hhayi kakusazanga kufike esibangeni esifana lesi esithole kuviki ephelileyo kumbe kuleyana maviki aphelileyo. Ngendlela yokuthi uPresident Tshamiza sebembonele ukuthi kathiseleke njalo kagide buyele emuva.